Umhlangano we-CFI sawuqalisa ngo-2005 lapha e-Atlanta. Injongo yethu lapha e-America bekuyikumitha ama-needs athiyeneyo esilawo, ngoba ngapha e-America kasila o-anti abasincedisayo kwezomendo, abantu abasincedisayo abantwana, ukukhulisa abantwana, njalo ukuba le ndlela yokukhonza ngayo ebesikhonza ngayo ekhaya, sizwa sile something missing. Ngendlela enjalo saqalisa i-CFI. So siyahlangana kanye ngomnyaka nge-Labor Day weekend ukuzadumisa uNkulunkulu wethu lokuzakhana ubuntu bethu lapha emhlabeni.
Wenzelwa ngaphi lonyaka?
Lonyaka sise-Atlanta, kodwa siyazama uku-rotator ukwenzela ukuthi kube le-fairness ku-travel kwabanye. Lonyaka sise-Crown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue lapha e-Atlanta. Ngomnyaka olandelayo siyabe sise-Dallas, siyarotator ukuthi sincedisane, njalo kwenzele ukuthi injongo yawo njalo ngeyokuthi senze i-revival lapho esikhona, ukuthi kungaba labantu abangangeni isonto kumbe abangelabudlelwana labantu bakithi beZimbabwe bebe sebekwazi ukuthi hawu lo mhlangano lapha silabantu lapha. Kuyenzakala ngezikhathi eziningi sibili ukuthi abantu bathi hayi, mina bengingazi ukuthi kule sonto lapha kumbe kule mhlangano enje kumbe kulabantu bakithi lapha. So i-CFI isinika ithuba lokuthi sihlangane njalo sazane.
Ilizwi ongalipha kwabasekhaya, bayesabela ukuthi nxa abantwana bangaza emazweni kabaseyi kukhonza ngendlela esilandelayo ekhaya. Linakho yini ukuthi libamukele abantwana bona labo, njalo babazise ukuthi nanana kulezi nsonto ezinje ezilakho ukuthi zikwakhe?
Kakhulu sibili kunje ngisebenzisa umzekeliso wesonto ye-Pilgrims Community Church. Silabantwana abangu-6 abafikileyo abaza kuba ngama-students lapha for the next 4 years. I-CFI ilakho khonokho kunje one of ama-themes azabe efundiswa ku-CFI yalonyaka yokuphendula umbuzo owokuthi when they see us, ama-young adults, ilizwe lisibona njani, njalo thina sifanele siphile njani. Njalo ukuphendula umbuzo wakho, abazali abasekhaya sifuna bahlaliseke sibili besazi ukuthi umntwana engavela azitshengise ukuthi hayi, lami ngifuna ukuba phakathi kweni. Yebo ye, kulabantwana abakuthi ungeke wazi ukuthi silomntwana wakithi, kube lalokho abangahlangana lakho. Kodwa abantwana abazivezayo siyazama sibili ukuthi sisebenze labo, sibancedise even isikolo, njalo lenhlalakahle yaleli lizwe, njalo lokukhumbula ukuthi singabantu abavela eZimbabwe, njalo sile identity yethu. Kule i-conference abantwana abancane bazabe be ama-children's ministry, one of the things abazabe bezenza yikupainta i-flag yethu eZimbabwe, lokufunda ukuthi each color ichoni. Sile njongo yokufundisa indaba ye-identity yalapho esivela khona. So abazali bethu kabazi sibili ukuthi we are working on abantwana. Esingakucela ukuthi basincedise yikuthi bakhuthaze abantwana ukuthi bengaze befike ngapha bedinge amasonto awakithi, ngoba lathi siyabe sifuna sisebenze lapho.
Isikhathi sethu asavumi. Ungaphinda njalo ukuthi lo mhlangano wenziwa nini, uphela nini, ngaphi kwangikhona?
Umhlangano uyabuse Crown Plaza Hotel, 1825 Virginia Avenue. Uzaqalisa ngolwesihlanu August 30th, uphele mhlaka September 1 ngesonto. So okwamalanga amathathu siyabe sindawonye sidumisa, sikhuthazana, njalo sisazana, sichumayela i-gospel.
Ababuyayo bakhanga bangabe bekhangeleleni?
Yebo ye, silabafundisi, silabahlabeleli abathiyeneyo, silama gospel artists. The main one esilayo of course ngubaba uTT Chibabiro owahlabela ingoma ethi Ebenezer labanye. Silabachumayele abafundisi omalele abayabe bevela eCanada, silabachumayele abazabe bevela eDallas, abama mhlangano athiyeneyo obaba uSundire, obaba uKwesha, obaba uMarandure from the SDA in Dallas. Siloba Bugutu from the Atlanta, Dallas, Atlanta SDA community.